Inga mu Washington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kunhlangula 2022 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngamunye ngamunye bazahlawula imali yefine engange 20,000 RTGS, kusitsho ukuthi bongu 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS.
Kugwetshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party phezu kwecala lokwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi bathi ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wedale le-Pan-African Parliament akusoze kubancede ngalutho.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika.
Kulabazali abathi igaba la mali ehambelana ledola leMelika eyokuhlawulela abantwana ezikolo. Umdlali wenguqu olodumo uMavelas Nakamba uthembisa ukunceda abantwana abanengi abafunda esikolo adabuka khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye-Supreme Court eMelika namuhla yethule isinqumo esibikwa silakho ukuphazamisa imizamo kaMongameli Joe Biden yokulwisana lokuguquka komkhathi. Lo mthethwandaba unqume ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokuvikelwa kwemvelo olwe-Environmental Protection Agency alulawo amandla okulawula ukusebenza kwezitichi eziphehla amandla kagetsi ezivele zikhona. Uthe akukho emthethweni ukuthi ugatsha lolu lutshele abezitichi lezi ukuthi zivunyelwa ukuthunqisa intuthu enganani ama-carbon emissions ukuze zingaphazamisi umkhathi. Umthethwandaba munye usanda kwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu i-abortion. Umthethwandaba kobulawayo namuhla ugwebe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party atholakale lamacala okwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Umantshi uRachel Mukunga utshele amalunga la ukuthi ephula umthetho ngokungena emphakathini edolobheni leli ngesikhathi uhulumende ezama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wemthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo.
Bekuyi-ruling ye-MRP 5 abagoqela uNqobani Moyo, uMcebisi Mgutshini, uMongameli Mndlojwa, uWelcome Moyo, loKelvin Gisdent Dube ababebotshwe last year bebotshwela ukungena e-town bengelama-exemption letters. UMajistrate uMkanga ubathole belecala, ngakho-ke ngamunye ngamunye bazahlawula imali ye-fine engange 20,000 RTGS, kusitsho ukuthi bongu 5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS. Kodwa-ke banikwe up to 13 July ukuraisa le imali. Kodwa lizananzelela ukuthi mhlaka 29 July 2020 ujaji othile eMasingo warula ukuthi akukho constitutional ukuthi abantu babuze ama-exemption letters. Kungakho siyamangala ukuthi why lo magistrate erule wathi wabathola belecala. Kodwa-ke amaloya ethu angayi-aphila le ndaba ngoba bathilo labo ukuthi is unconstitutional i-ruling yabo.
Ye, kutshona kuyini njengebandla khona?
Gichi nje ngebandla siyabona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyasisaba yikho esukuluzela amalunga ethu sewavalela inkantolo kanti sizananzela futhi ukuthi phakathi kwalaba ngu-5 ababili already uMongameli Mlotshwa lo welcome moyo baseva ama 3 years abo bekhona ngale eKami prison namhlanje babuye e-court befakwe insimbi zenyaweni njengabantu abangababulali kodwa bona bengaso bantu abangababulali bengabantu nje abalwela amalungelo kaZulu kanti umthuthisi khona phakathi kwenkantolo namhlanje ukhulume amagama amabi wathi basifanele lesi sigwebo sokuthi kwakhiwe 20,000 RTGS fine each ngoba bangama notorious group of people abangafanelanga
Gini amazla atshona
Dube labalaleli awasimangalisi ngoba uzakhumbula ukuthi abantu bakamthwakazi sithiwa wonke amagama okuthuka kuthiwe singama-dissident singama-tribalist singama-extremist singama-regionalist namhlanje umthuthisi umuntu okungakhangelelwanga ukuthi athathe icele ngoba eyisebenzi sikahulumende ubiza amalungu ebandla lemthwakazi Republican Party notorious people
lapho-ke abalokhu bevalelwe Wathini ngabo?
Abalokhu bevalelwe baba amaloya njengoba ngikhuluma nje bengikhuluma lawo futhi emini namhlanje basamelele lokho okuthiwa yi-transcript okuyikho okuthayitshwa yinkundla ukuthi bakusebenzise ukuthi ba-challenge benzele i-appeal yona i-appeal sebayifayila e-high court kodwa basamelele ukuthi u-clerk of court abanikezele i-transcript okuyiyo indlela ezabenza ukuthi bakwanise ukulungisa i-appeal yabo ngoba ba-appeal against conviction and sentencing of okwenziwa la amalunga ethu okunayo
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo Ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wePhalamende yezwekazi leAfrika iPan-African Parliament sokudala inkulumo eZimbabwe Lanxa abanye bekujabulela kulabanye abathi akusoze kubancede ngalutho njengoba uCharumbira esaziwa ukuba udlelana lebandla elibusayo kubika uAnastasia Ndlovu
Abachothoza ukukhethwa kwenduna lebathi kunengi okuhlupha abantu eZimbabwe okuqakatheke owedlula okwenziwe nguCharumbira bathi ukukhethwa kwakhe akusoze kuguqule umnotho welizwe leZimbabwe njalo lempilo yabo uBeno Ncube osakhulayo ongumongameli wenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi kaboni usizo oluza kuba khona kulandelwa ukukhethwa kukaCharumbira
Sithi amhlophe ngakho lokhu but ngilo mbuzo mina owodwa ukuthi i-Pan-African Parliament leyi ilamandla yini
lokhu kusekelwa ngumnumzana Benny Moyo ohlala eManingdale kobulawayo othi inhlanganiso ye-Pan-African Parliament ayisoze vele ibe losizo eZimbabwe ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda ulombono ofanayo isikhulumi sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Steven Churotsa uvumelana lo Sibanda Umzana Maluba Mhlaba isakhamuzi selobhengula kobulawayo uthi kube yinhlamba enkulu ukukhethwa kukaCharumbira ukuba akhokhele inhlanganiso le.
Kuzishaya ngempama ebusweni kwale inhlanganiso ngoba kafana nalokuthi bakhethe izazi ukuthi ngumeli kwale inhlanganiso.
Induna uKhulumani Mathema wesigaba seGwanda uthi uyakuncoma ukukhethwa kukaCharumbira. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee uthi kuhle ukukhethwa kukaCharumbira.
Southern Africa nangwayo leZimbabwe jikelele siyamhalelisela ngempela usobalo bana iqala ukubana iParliament leAfrica iwe olumongameli wayo evelela ngapha ehlangothini leSouthern Africa isikhathi zonke umongameli ebehlala evelela kuWest Africa kusiya phezulu khonale.
UCharumbira usolwa ngabantu abaningi ukuthi wephula imithetho eZimbabwe njalo wakubeka sobala ukuthi usekela ibandla elibusayo. Bathi ukudlelana kwakhe lebandla elibusayo akusaze kuncede ilizwe leZimbabwe. UCharumbira wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter ebonga bonke abantu abamphathise ukuba angene esikhundleni lesi. Idale le-Pan-African Parliament lihluza indaba ezibhekane lamazwe ezwekazi le-Afrika. Akwaziwa ukuba lizanceda kumbe hatshi ilizwe leZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo alikaze likwenze lokho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abanengi bathi abasoze benelise ukuhlawula indleko zesikolo njengoba behola idola leZimbabwe hatshi elemelika. Bethule lokhu ngesikhathi uhulumende esevumele izikolo ukuthi zibhadalise indleko efana le-tuition, imihloliso lokunye ngedola leZimbabwe elihambelana lesisindo sedola lemelika. Kubika ubathabile Masuku.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola leMelika. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Sokuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena gala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise ekuthengeni imfundo. Kuyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe lakayifuna. Kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees ye-US dollar. Abadala abaningi bazayehluleka ukuyithola limali ngoba bengasebenzi. Ujongeni ngemfundo ngokusekelo sombuso. Imfundo ihlawulelwa mende, pho nangu uhulumende esebamba abantu inkunzi.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa kabayekhipha imali elingana leyaseMelika. Lokho kakubi into eqondileyo kuyakwenza abantu bahlupheke kakhulu okwedlula lokho abayikho khona.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US leli elikhulunywayo kunzima ukuthi silibambe, lama-rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadalwe ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola leMelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. all payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Izikolo sezivunyelwe ukuthi imali zesikolo zibhadalwe ngedola leMelika. Lokhu kusitsho ukuthi abazali sebengabhadala ngendlela abafisa ngayo ukubhadala ezivunyelwe eZimbabwe. Lokhu kusitsho ukuthi abazali bayabe sebebhadala ngerethi yakulelo langa. Sizama njalo ukuthi silwisane nomkambo omnyama ongenzakala ezikolo.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana bazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-$365 emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngobathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwesulwa komthetho obusipha owesifazana ilungelo lokukhipha isisu eMelika. Singene kwezivela kwamanye amaswe.
States within America sokumele ukuthi azicabangele kumbe ayenze ama decisions ukuthi i pregnancy leyo iyakwanisa ukuba terminated or not. Besitsho ukuthi no, in terms of the constitution, ubudlelwano bama states America bu based on i-constitution. Njalo kakukho ku constitution lapho kukhunywa ukuthi umama ozithweleyo akumelanga ayalelwe ukuterminate pregnancy or umele avunyelwe ukuterminate pregnancy. So ikhothi leyo ithi yona ekukhangeleni kwayo ukuthi nga umuntu esethe wazithwala, ama states within America kumele azicabangele. Laba abakhokheli bendawo zonezo kumele bacabange ngokwabo ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi asikhiphe yini isisu kumbe engasikhiphi. So ayisiyo nto engabamba i-America yonke, ama states e-America kuthiwe no, umuntu uyakwanisa ukukhipha emthethweni. Kulabantu laba akade bengabantu abathi bona no, umuntu ozithweleyo kumele azenze la kufunayo ngomzimba wakhe. Inkundla enkulu ithi no, akukho constitution lokho. Ngakho-ke ama-states kakucubungelisise.
Yes, ngathi sithole kumi njani nxa sikhangele kwele Zimbabwe.
KweZimbabwe khona ukukhipha isisu akukho emthethweni, kodwa kulendlela ezishiyeneyo ezikhonsidwayo, njengokuthi umuntu ukonceive kumbe ubambe isisu erethwa kumbe ubambe isisu ebanjwa ngumuntu oyisihlobo esithi incest ngesikhiwa, kumbe ukuthi isisu lesi singacontinue elaso yena ngokwakhe uma zithwala impilo yakhe yalisengcupheni. Yiwo ama instances lapho ukuthiwa hayi, lesi sisu lesi kumele sikhitshwe. Other than that, isisu eZimbabwe licala elingahambisa umuntu ejele kumbe ahlawuliswe imali yinkantolo lapha ngakwenza. Ngiyavumelana lakho ngezinye indlela ukuthi lapho suthe wabamba isisu ngendlela engasizo lezi esengizibekile, kumele ukuthi umuntu azimisele ukuzamehlela. Umuntu lapho sezithwele usethwele umuntu ophilayo. Umuntu ophilayo lowo laye kuyabe kumele abe ngumuntu ozazalwa laye ufuna impilo. Ngakho-ke ukuthi umuntu aphonge ukuthi mahlayana nje azithole esekhiphe isisu ngabe kuyinto engekho endleleni ekahle. So hayi, nxa besithi America is not constitutional ukuthi kwenziwe njalo, ngiphose mvumelane lakho. But enye into okumele siyikhangelisise ukuthi bathe bona ukukhipha isisu ayisiyo into engekho emthethweni. Bathe ukukhipha isisu kumele kube yinto ezakhangelwa yi-state ngayinye ngayinye. Wenzi yavuma kumbe iyayala, abazange batsho ukuthi ikwenze. But bathe ama-representatives of those states, ngoba bakhethwa ngabantu, bazayenza leyo decision.
Lo ngomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 lapho bekhangela ukwesulwa kwelungelo lokuthi owesifazana uyenelisa ukukhipha isisu eMelika nxa engasifuni kumbe simfaka engozini enkulu. Lo mthetho wesulwe lida lele Supreme Court kunsukwana ezedluleyo njalo ubusaziwa ngokuthi yiRoe v. Wade. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho luka 2023. Abanye bathi babona leli bandla linqotshwa ngoba abantu abanengi bethukuthele ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kanye lokuqeda inkohlakalo. Bathi babona labasekeli bezanu PF abanengi bevotela amabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo onguye osungula lingxoxo.
Owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi, but umbalisi uhola ngemali kulisebenzi zikahulumende ngoqeda laba balisi zikhola ngemali yama-natural resources, igolide, i-diamond, ihlahla, inyamazana. IZimbabwe inothiswe kakhulu ngazo nezi izinto engikhuluma ngazo. Thina njenge-Athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wathi exoxe ikhomishini eyayenziwayo eyayikhangele khonokho. Ikomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe i-fund okuthiwa i-Education Equalization Fund. Indira Masanga nguye owayerani ikomishini leyana, ibizwa ngegama lakhe kuthiwa Indira Masanga Commission. Namhla nxa sesibuyele emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi nxa sikhuluma njengakathe singixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisenze umvukela lizwe. Onensi kathe sibabhikisa uthi abantu labana bavukela ilizwe. Kahle kahle uhulumende sowabalekela i-constitution. IZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphilelele nonkosikazi wakho uyavuka efaka umthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kathesi owezantisi usehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uminista uMthuli ngobe engetisana logazena o-reserve bank ukubana baphumela kubaphumela, kodwa eqinisweni akulanto etinsileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengoba esithi umoya lapho ukuthi bafuna isisa instrument bayenza izinto bazazibe semthethweni kwento ezingasezinethisa abantu. Bathi bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usungasesingasebenzisa i-multi-currency, but eqinisweni vele besisebenzisa yona. Njalo eqinisweni ukuthi ibhondi labangafuna ukuyikhupha ifansuku zonke. Njalo kuyiqiniso futhi khathesi ukuthi even waziye khona ngale ku-auction eyenziwa ngamalwesibili iviki lapha abezama ukunqanda bona la ithi ifondile ngoba athe sikhuluma kanje i-transfer every week ngasesifuma 400 something. Lokho kuyiwufakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho. Yikho sithi thina kakhuphi ibhoni
moyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka. Ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo? Mhlawumbe bacine bevotela elinye ibandla elingasoza no-PF.
Abantu beZimbabwe babili, kulabantu beZANU-PF abangeke bakabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu. Kungathiwa bahamba bevota bafika bevotela iZANU-PF bengazange bekhangele impilo. Sekufika labantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kakusoze kutshintshe. Labana abantu sebengabantu asebabona izinto eziningi zingatshintshi sebevotile babona kungela mehluko. Kodwa singaye esitolo kathesi sonke sisiyathengisa inkqu, ungowezanu PF ungubani othilize kalisoze litinte ungubani ofuna ukuyavota intengo iyafanana umuma okhona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omutsha
kubona njalo lawe baba Sibindi
ngivumelana lobaba umoyo ukuthi kathesi abantu bezimbabwe sebedizwekile sesayigcekeni ukuthi abantu kungathiwa 2023 kulama-elections nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngobuningi besiyavota futhi nginanzela bevota bengavoteli iZANU-PF and futhi ngiyakholwa ukuthi labe ZANU-PF kathesi ngoba nje omoya sithi nxa ungena esitolo isinto esikhwelileyo sithengwa kumbe ngumuntu we-opposition kumbe ngowezane into engiyafanana so 2023 navela lomoyo ukuthi abantu futhi bazahamba ngobuningi bayevota and abanye futhi abesibazibanga bezanu ekuvoteni njengoba kuthiwa laphana phezu yabuzigadeli wedwa kubona bengayivoteli iZANU-PF
kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe iZANU-PF moyo ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa labo Chiwenga ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa ele Zimbabwe ngaphandle kweZANU-PF
ngicingamini kulento eyi-one okumele sivumelane ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa kugoqela uChiwenga kugoqela umoya okhuluma layo ilizwe ngelethu uhlupho olukhona yikuthi amadoda laya asayazenza ilizwe laba ngelabo bese bethatha abantwana bethu esibazalayo amasotsha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezinto ezilini kodwa engikukhangelayo ukuthi nxa singayavota badliwe njengakhonokho esikukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke nxa bezositshaya sithi asilivotelanga sibula le mithibona ukuthi bayasala bevuta bani
baba Sibindi akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotho
abantu bezimbabwe bezakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salahle iZANU-PF yebo kambe bengazama ukuwala ngibuye ngiqhubeke futhi kuphela lana-ke amapholisa asetshenziswayo ukuthi abantu lana-ke amasotha asetshenziswayo ukuthi abantu abantu laba abadibekayo lathi njengathi bengaye bezama ukunika izimali kodwa iqiniso yokuthi abazali babo bawabona behlupheka nsuku zonke ngibona ngathi khathesi nxa kuyukuthi ibandla leZANU-PF likhangele ukuthi amasotha azabancedisa ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasotha lawa akami ekuhlupheni laphapha
uMnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uyisiphathamandla njalo seZCTU kube xoxa endawonye lesikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo. Umdlali wenguqu olodumo uMavela Sinakamba usethembise ukwengeza usizo alupha abantwana abaswelayo esigabeni seWange lapho adabuka khona. Kubika uJoseph Njanji.
UNakamba wethekelele eWange lapho azalelwa khona njalo uhambe wafika ezikolo ezibalisa eseDinde Primary School, seHamfi Kids kanye leWange Secondary School. Unkosikazi Thabile Viki, umphathisikolo weseDinde, usele ejabule kakhulu ngemva kokuba uNakamba ethembise ukuba yakhela indlu zokufundela ezintathu.
Sifisa uNkulunkulu abusise shuwa umntanethu eqhubeke wascore ama-goals ukuze umsebenzi utshone ukhona ekhumbula abanawakhe. Siyabonga kakhulu lana befoundation elamnika umqondo ukuthi asincedise. Siyabonga.
Phezu kokwakha izindlu zokufundela uNakamba uzalungisela ababalisi amakamelo okuhlala wona angekho esimeni esihle aphinde akhuphule inani labantwana ababhadalela imali yesikolo seDinde lifike kumakhulu amabili i-200. Unobhala wenhlanganiso yeMavela Sinakamba Foundation uBrian Moyo uthi isikolo seDinde Primary sisenhliziyweni kaNakamba ngoba sisekhaya kibo lapho athwetshulelwa khona yingwe.
Angabe ngumZimbabwe yeke but nxa ekhuluma ngokuthi ekhaya ukhuluma ngalapho esinyathele khona. So ke ufikile wabona wakhathazeka kakhulu ebona iclassroom yena lapho afundela khona. Isidabukile ile mkenke hayi isigugilela ngaphandle nje iflow yangikhona uyayibona ukuthi isidabukile phakathi. so yena kumkhathazeka kakhulu wazi wathi hayi kuloko bengivile ngikwenza ngincedisa abantwana ngicela ukuthi ngincedise ukuthi sibe lesakhiwe esitsha esizasinika amaklasini amathathu.
Ezinye izikolo ezizathola usiko oluvela kumavelasinakamba
kwanele mthwakazi lilale.